wazalwa ngo 1947 6 November emulini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina ube ngumuntu emulini olothando bebathanda abantu kakhulu namhla so silahlekelwe mina ngingathi she was my pillar kodwa lahlekelwe kakhulu uzodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo emzala lo Mandiweni uJanet Ndiweni ngomphini ePlumtree ha thina silahlekelwe kumuli yethu besizele singu 8 namhla sesele singu 3
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade thethwe ngudumiso kadabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo, ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo, loba ebegula. Ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off